siyabonga Mavelasi lichana njani mthwakazi siyalamukela ku studio 7 ngolwesithathu mhla ka 27 ngontulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Nxa singalethe abantu abathiwa ngama ngisilungu ama technocrats laba aba ukuthiwa baye bezimele bodwa besaza umsebenzi kodwa bengelani lokwamabandla. Lokhu ngibona ukuthi kungathuthukisa umkhono.
Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo kwele Botswana uthi sokuyisikhathi sokuthi umongameli walelo lizwe umnumzana Ian Khama angenele kudaba lweZimbabwe njengomgcini sihlalo weSADC.
Umhlangano lo ngokucila nje abantu ukuthi kuthiwe khona laba abakhuluma kuqala ayisibo kodwa nje kuyatshengisela nje ukuthi uhulumeni lo segogekile sokumele ukuthi ngaye uyalalela okwakhulunywa ngabantu bakhe bona.
Umongameli Mugabe utshela ihlekana labalwa impi yenkululeko ukuthi uzaqhubeka ebusa lanxa abaningi besithi sokumele ehle esihlalweni. Kuba lokudlephana emhlanganweni webandla le-MDCT Standing Committee phezu kodaba lokukhethwa kukamnumzana Chamisa lomnumzana Mudzuri ngomnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi babe ngabasekeli bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abomanyano we platform of concerned citizens bathi isimo esiselizweni sesidinga ukubunjwa kobukhokheli obuzaphatha intambo zombuso phansi kwe-National Transitional Authority ngenjongo yokulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe eMedia Center wokwethulwa kwalomanyano kuZulu, omunye wamalungawo uDr. Ibo Mandaza uthe kumqoka ukuba labo abazokhethwa ungena kuqula labazaphatha umbuso okwesikhatshana kube ngabantu abamsulwa abangela bandla abalilandelayo. Umlondolozi Ndlovu ngomunye wabakade bekhona emhlanganweni lo. UNdlovu wamukele ngenjabulo umcabango wabe-NTA wokulungisisa isimo eselizweni ngale indlela.
Ubunzima esilabo ngokuthi ubukhokheli esilabo kabuthenjwa ngabantu njalo sobehlulekile ukuthi ubuthembise abantu bana buyakwanisa ukukhokhela ilizwe. Nxa singaletha abantu abathiwa ngesilungu ama-technocrats baye bezimele bodwa besaza umsebenzi kodwa bengelani lokwamabandla. Lokhu ngibona ukuthi kungathuthukisa umkhono.
Akufisayo uNdlovu uthi kube ngumcabango osekelwa nguZulu wonke jikelele hathi ihlekana lalabo abazithi bafundile.
Kufuze kube into yokuthi nxa beyiqala kufuze bangene ebantwini bakhulume nabantu bazwisise ukubana kuyiwa ngaphi bengakayiqali lindaba ngoba akufuzanga ukuthi lindaba icine isithethwa ngabanye abantu njalo abanezifiso zokuthi labo bafuna ukubana bebuse kodwa kufuze ithethwe ngabantu labana esingathi balesimilo njalo balenhliziyo labantu lokuthi umkhonomi wezimbabwe uye phambili ngoba kukhona kathesi umkhonomi usebunzimeni ngakho-ke ufuna abantu abalesineke.
Kwaba ngumbono osekelwe ngomunye oyisakhamuzi emzini weGreencroft, umnumzana Desire Chuma.
UZulu uqakathekile ukuthi abekwazi ngalokho okuyabe kusenzakala ngoba yibo abantu abakhangelele ukuthi bakhetha bona umuntu abamfunayo. Ihulumende ebusayo ikhethwa ngabantu. Umbono lowo mina mbona kungumbono omuhle ngoba uyakhulula wonke umuntu ukuthi afake umbono wakhe.
Iqula lamalunga e-Platform for Concerned Citizens bathi injongo yabo ikukhankasela ukuthathwa kwamanyathelo okumanyanisa ilizwe okuzaphathisa inhlala kahle kaZulu, ukunanzwa kwamalungelo oluntu kanye lokulondolozwa kwenotho yelizwe egoqela imvelo labantu abazingcwethi emisebenzini ehlukeneyo ukuze bengabe bephuma elizweni besiyathuthukisa amanye amazwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe utshele abanye babalwa impi yenkululeko namhla ukuthi uzaqhubeka ebusa lanxa abaningi besithi sebulele ilizwe ngakho sokumele asuke esihlalweni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Khuluma emhlanganweni labanye babalwa impi yenkululeko laba esikhodleni sebandla lakhe lezanu PFR namhlanje, uMgabe ugcizelele ukuthi akayindawo njalo uzakhokhela aze ayokufa.
This is me and you, my people will have me for yet.
Yeah, yimi engikhona manje njalo ngizaba ngikhona okwesikhathi esithile ngoba abantu basangithanda, yibo abadingi bekhona, labo abangamthandiyo angilandaba labo.
Abaze emhlanganweni wanamhlanje liqembu labalwa impi yenkululeko abakhokhelwa ngunkosikazi Mandla Chimene, umphathi ntambo obona ngendaba zasesigabeni seManicaland. Abalombono wehlukele likhokhelwa ngumnumzana Chris Mthangwa elithe ngeviki edlulileyo selifuna asuke embusweni uMgabe. Umnumzana Trustin Nubo osebenzelana nabasakhulayo uthi umhlangano lo utshengisa obala ukuba ibandla lezanu PF seliphelelwe ngumphako njalo selizama ukubamba ngamandla abalwa impi yenkululeko ukuba beqhubekele phambili belisekela.
Njoba ngamabona vele kubesokhanya vele sokukhulunywa ukuthi vele wonke wanika umhlaba umhlabathi uma engakhuluma ukuthi vele kukhanya ngani vele ukhuluma into ezingani azihambelani lohulumende, bakhanya ngani vele ethi betshile ukuthi basadadela amapulazi bona lawo. So kukhanya vele konke lokhu kwedusela abantu ukuthi bengakwanisi ukukhuluma imibono yabo, njengoba kukhanya ngani vele wonke umuntu kusukusele even labo bezanu PF kukhanya ngani vele unzima babubone babuthwele and babone ukuthi vele uhulumende laye vele nguye sokukhanya ngani vele sihle.
Ocubungula ngezombusazi omnumzana Rejoice Ngwenya uthi leli liqiniso sibili njalo kusobala ukuba leli bandla lizama ukusebenzisa indlela yokuxabanisa abalwa impi yenkululeko ukuba bengaminya lizwe linye kumisebenzi yabo.
Uyabona ukuthi nxa uthiwa khona abalwela inkululeko abakhulumayo kayisube iqiniso, sokutshengisela vele ukuthi uhulumende lo esilaye lokuthemba ukuzithemba yena, ngoba nxa sithi nguhulumende wabantu awalela inkulumo kasazithembe yena. Umhlangano lo ngokuqila nje abantu ukuthi kuthiwe khona laba abakhuluma kuqala ayisibo, kodwa nje kuyatshengisela nje ukuthi uhulumende lo segogekile. Sokumele ukuthi ngaye uyalalela okwakhulunywa ngabantu bakhe bona. Singathi na uMgabe lezanu PF ngaye bayalalela ukuthi kwakhulunywa kwathiwa khona kungcono akaphumule. Lobu qila ababenzayo kuletha abantwana bekuthiwa khona ngabalwe benkululeko, hhayi akulunganga.
UNgwenya uthi yonke le imizamo engasoke yethusele abantu abafana labalwa impi yenkululeko.
Uyadivida bhenxa abantu bevele bedivided. Okwakhathesi abantu abalwe inkululeko sebebambene, babambane babhala ugwalo lwana bengabantu ababambeneyo. So akusela thuba lokuthi uba divide ngathesi. Engqondweni yakhe yena usefuna ukusebenzisa isito savele esijayelise nosisijo ukuthi abadivide, kodwa okwakhathesi mina ngibona ngathi sebebambene. So kumele ukuthi aqondane lakho akhulume labo, nxa besithi bona kaphumule kungcina aphumule.
Umnumzana Masimba Kuchero cubungula ezombusazwe uthi kusobala ukuba uMgabe sesethuswa ngokwenzakalayo elizweni, esengoba-ke njengomuntu ozama ukuvala izikhala amagabha esevuza okungalungisisekiyo.
Kanene leyo umbe abakhona khathesi angibona ukuthi yiwo ama-war veteran sibili, ngoba ungakhangela into indlela ababesebenzisa ukuthi banxuse ama-war veterans kumhlangano lowo, bebesebenzisa ama-radio, bebesebenzisa ama-newspaper. Ayisiyo ndlela esiyaziyo ama-war veterans benxuswa emhlanganweni yabo. Balama-structures abo, bale ndlela yabo eyokuthi nxa bekhuluma laphana bekhulumisane. So angiboni ukuthi yena nguye ole pressure afuna ukuthi anike ama veterans. Ubona njengani usefuna ukuthi yena ama veterans engamniki pressure.
Uthe kuphuma obala ngoba esegijigijima eqhothoza bonke ayesebenza labo laba kubandla lakhe njengabathengisi bangavele bakhulume imbono ehlukileyo kule yakhe.
Nxa singakhangelisisa sabona ukuthi abantu abesekhonona ngendlela ohamba ngayo izinto sebebaningi kakhulu, njalo into iyenza ukuthi abantu bonke labo bekhale yikuthi akusela mali. kathesi nje yikho sibona amapolisa ezuza amasalari, amasoja azuza amasalari phambi kwayizolo. So uzabona ukuthi indaba yokuthi ilize kali selamali iyo esenze ukuthi abantu benze nje indlela leyo yokuthi labo abasafuna into eyenzakalayo.
Lokhu ayisikho kokuqala ukuthi umongameli uMgabe oyipatron wenhlanganiso yeWar Veterans Association ehlangane labalwa impi yenkululeko. Phansi kwenkokheli kaMuyi uChenjerai Hunzi kwake kwaba lokufuthelana okunje betshengisela befuna ukuhlawulwa inkulungwane ezingama-50 zamadola eZimbabwe, $50,000 bathelwa ngentuthu ehitshayo. Waphinda wahlangano labo lonyaka bekhokhelwa nguMutshwangwa ngemva kokuzama ukubamba umhlangano wabo eCity Sports Center bathelwa njalo ngetier gas ngamapolisa. Ingcwethi zezombusazwe zithi laloba uMgabe angaze athathe waphi amanyathelo okwenzakala elizweni okwamanje sokumkhulela njalo engasoke wafa wavala umkhosi osuhlatshwa nguye wonke umuntu elizweni esindwa yisimo esikhona esingasaphileki elizweni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo kwele Botswana uthi sokuyisikhathi sokuthi umongameli walelo lizwe umnumzana Ian Khama angenele kudaba lweZimbabwe njengomgcinisihlalo weSADC. Njalo zithi kumele amalungelo abantu abaphikisana lo mbuso kamongameli Mgabe abahlezi betshengisela ahlonitshwe. Kubika uMartin Gwenya.
Inhlanganiso esihlangane phezulu kodaba lweZimbabwe ezibumba iBotswana Civil Society Solidarity Coalition for Zimbabwe iBokis Cause zithi kumbalwa okumele kulungiswe eZimbabwe kulandela ukuqhamuka kotshengisela emavikini asanda kudlula. Isikhulumi senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eDitswanelo uNkosazana Khasetso Phalime uthi balandzelele ukuthi isikhathi sokugoqa izandla kodaba lweZimbabwe sesidlule, ngakho bafisa umongameli Ian Khama njengomgcinihlalo weSADC uthi angenele.
We have obviously as the Peace Corps we feel that it's important that
sinethemba ukuthi umongameli Khama angangenela udaba noma nje sazi ukuthi iSADC inhlanganiso yamazwe amaningi, kodwa sithemba ukuthi ngombiko lo bazabona kufanele ukuthi bangenele.
Kodwa omunye weZimbabwe uthi noma nje kulungile ukuthi inhlanganiso ezitsheniyo ikakhulu eluhlwini lwangezansi kwe-Afrika zitshengise ukukhathazeka ngesimo seZimbabwe, kuzaba nzima ukuthi umongameli Khama angenele ngesikhathi esizaqeda isibanga sakhe njengomgcinihlalo weSADC.
Kulutshwane okungenziwa ngumongameli uKhama ngoba amalanga akhe okuba ngumgcinihlalo weSADC asephelile, aphela nje ngo-August 17. So kumele sikhangelele umgcinihlalo ongenayo, the new chairman who is uKing Swati oweSwaziland, ukuthi mhlawumbe yena ngiyongathi eyifaka indaba le on the agenda.
IBokis Cause ithi ikhathazeka njalo ilo ngochuku lwamapholisa kulabo abatshengiselayo isithi kumele kube lo ntshintsho kumalungelo oluntu ahlonitsho. Inhlanganiso le ithi uhulumende weZimbabwe ayekele abantu batshengiselwa ngokuthula hashi ukubaphatha ngodlame, njalo ithi uhulumende kumele abuyisele emuva imithetho engahambelani lozulu efana lokumisa ukuthenga enye impahla elizwe ngaphandle kwelizwe. Isithi lokhu kubulala impilo eningi kakhulu abaphila ukuthengisa impahla evela ngaphandle kwelizwe. Ithi lokhu kuphambana lezivumelwano zalotshwa ngaphansi kwemithetho yokuthenga lokuthengiselana ngaphansi kwenhlanganiso yeSADC. IBokis Cause ithi enye imithetho encindezela ozulu efana lemigoqo eyenziwa amapholisa engacaci emgwaqweni kumele ihambe. Okugcina bathi ukungenela kweSADC ngomongameli Ian Khama kuqakathekile ngoba isimo seZimbabwe silimaza ukuthula kanye lokumanyana kwezwekazi lezansi le-Afrika. NginguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7 sawurongile Botswana.
Abenhlanganiso emela abaphutha izifundo zaphezulu emakolishini abangelami sebenzi eCoalition for Unemployed Graduates basebekutaze umongameli Robert Mugabe ukuthi alalele isikhalazo zikaZulu athi ukuhlukuluza abantu abaveza imbono ehlukileyo kule yakhe. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center, abenhlanganiso yezifundi lezi bachazise injongo yabo yokutshengisela abafuna ukukwenza ngeviki ezayo mhla ka 3 Ncwabakazi lapho abazofola belubhekise edalele parliamente. Omunye wabakhokhela kutshengisela lokhu unkosazana Michelle Mukoronje waphutsha izifundo zedegree le-Chemical and Processing Systems Engineering kodwa akaqhatshwanga. Kuthi yena kuyamdanisa yena labanye abanjengaye ukuhlukuluza kwalabo abazama ukukhuluma phezu kwesimo elizweni okubalisa umfundisi Ivan Mawarire osengosiyaphephela kwele South Africa. Kungalesi sizathoke befuna umongameli Robert Mugabe aze emkhosini wabo ozaqala ngokufola besiya edalele parliamente befuna ayiphendule imibuzo yabo njengomkhokheli owabekwa ngabantu esikhundleni akiso. Acho lokuba ikuphi leyo audit echaza indlela inotho yelizwe yabiwa ngayo.
Nxa sokunjalo i-audit leyo siyenziwe sithi thina kuye upresident umuntu lo muntu owatshontsha imali loba lisenti lehulumende thina njengabantu beZimbabwe siyithi thina abantu esibuya si-employ laba bantu sifuna abantu laba bebotshwe ngoba kade betshontsha inotho yothi inotho yethu inotho yelizwe eyiyo yona impangelo ebana oJoshua Mqabuko Nyongolo kaNkomo bahamba empini yinto esiyikhulumayo.
Belombuzo njalo ukuba ikuphi imisebenzi ayithembisayo mhla egcotshwa ukuba ngumongameli.
Kana sikumele bebesebecreate 1.4 million jobs okuyikho khona okungayakayenzakaliyo. So sifuna upresident esitshele ukuthi bona sebengaphi ngendaba leyi ekuba besinike imisebenzi njengabantu beZimbabwe. Njalo sikhangela i-manifesto yabo bona babesithi indigenize, employ, develop, empower. Sebengaphi ngaleyo manifesto? Izim asset yabo hawu liphepha nje lalidlaliswa liphomba ukubhalwa ligijima ilizwe lonke abakayenza ilutho. So sifuna upresident usengaphi ngodaba lokuthi yena nyaka lo nyaka uyakhepha abantu kuma-university kodwa betholakale bengelamsebenzi.
Encwadini yabo yokunxusa umgabe ukuzokhulumisana labo phezu kwenkinga ilizwe elibhekane lazo bathi bafuna azochazisa ukuba kuyini asekwenzile ukuqeda udubo lokungathembeki elizweni olwe-corruption lokuthi bajeziswa ngayiphi indlela abatholakala belamacala. Besithi bazimisele ukumphathisa ngamacebo phezu kokungenziwa ukuguqula isimo bethi yikho bemnxuse ukuzolalela izikhalazo zabo abaphe impendulo esuthisayo. Ube lezithelo lowo mhlangano nxa engasabuyanga njengesicelo sabo kuza kuba isibonelo sokuba uyinkokheli engelani lozulu weZimbabwe kusitsho ukuba bezokhankasela ukususwa kwakhe kusetshenziswa ukhetho luka 2018. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingupraxedes Jeremiah ngilibaleleke udaba olulotshwe nguMavis Gama eseHarare.
Kuqhamuke ukufuthelana lokudlephana phakathi kwamalunga e-Standing Committee ye-MDCT namuhla phezu kokukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tswangirai owenze umhlangano waleli dale wachithwa usanda qalisa. Utswangirai ukhethe ababili laba kumalanga asanda kwedlula ukuthi babe ngabasekeli bakhe lanxa evele lomunye umsekeli unkosazana Thokozani Khupe. Abangene emhlanganweni lo bathi uthe uqala nje umhlangano uMakhupe wahle wasukuma watshela uTswangirai ukuthi uChamisa loMtsuri bebengamelanga babe emhlanganweni lo ngoba kabakhethwanga ngemfanelo. Kulapho ke ukuqalise khona ukufuthelana lokukhulumisana kubi abanengi besekela uMakhupe abagoqela umnumzana Bednico Bebe ongumqoqi wenhlelo zebandla bomgcini sihlalo umnumzana Love Momoyo isikhulumele umnumzana Obet Gutu lo nobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora kanye lonkosikazi Linette Kore. umakhuphe labanye bakhe laba batshele uTswangirayo ukuthi wephula isisekelo sebandla ngokukhetha uMtsuri loChamisa. Ekade besekela uTswangirayo babalisa uMnumzana Charles Wende, uMnumzana Amos Chibaya, uNkosazana Tabita Khumalo lo mnumzana Morisi Zwizwayi. UMnumzana Morgan Komichi lo nkosikazi Paulina Mpariwa bebethuli, kwathi uNkosikazi Teresa Makone lo mnumzana Happy Mochi Dziva bebengekho. UTswangirayo ugcine emisa umhlangano lo wathi udaba lolu soluzahluzwa lidale le-National Executive kanye lele-National Council. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina lolu daba lusupho nje uPresident Tswangirayo azingele lona ngendlela yokuthi phela umuntu nxa ufuna ukwenza ufuna ukuguqula indlela ibandla elikhulu njenge-MDC esebenza ngalo, kuyabe kufanele uqale ugijimise abantu bonke ubone ukuthi bathango ngenyathela linye. Atho ukuthi nje uphanga ukuthi hayi sengisenza ukuthi ungabona ukuthi bangaki abavumelana lawe njalo bangaki abaphikisayo. Ngibona ngani mina khonokho ukuthi uMnumzana Tswangirayo bengekho kula kwenze ukuthi enze isinqumo lesi engacabangisanga kuhle ukuthi kathi kungaba lempumelelo bani. Ngibone ngani mina singacela sifike esifangeni sokuthi uMnumzana Tswangirayo atholakale esebuyisele emuva isinqumo sakhe sokuthi apromote uMnumzana Chamisa Nomduli.
Ukudabuka phakathi kwebandla khona kukatshana.
Mbona ngani kungaba yikuthi ukudabuka uTswangirayo angabe ngelandaba lakho kangako, ngoba sazi ukuthi yena mhlawumbe uzahlala nabantu abaningi njengalokho okwenzakale ngemba. Kodwa udubo lwenzakalayo ukuthi udabuka kwebandla futhi njalo lusenziwa yinkulumo exondane lesisekelo sombuso webandla, kungenza ukuthi umbuso wakhe ucine usilwane ukuthi hayi abantu kabasawuthembi kangako, njalo iMDC amathuba ayo ukuthi ingafa yabo silizwe laseZimbabwe abe esewe kakhulu. Mbone ngani okungcono njalo angagcine kwenzela uMnumzana Tswangirayo ukuthi hatha hayi kuthi lapha bengiphambanisile buyisana nemuva isinqumo lesebesengisenzile. Mbone ngani uzazama ukuthi angenzi ibandla lakhe libuye lidabuke phakathi njengalokho okwenzakale eminyakeni edlulile.
Ukudlephana lokhu kuthoni kubasekeli baleli bandla?
Ukudle phela lokhu phela kukhulu njalo lapho sokulingana lokho kuzala uPF okuthi sokubangwa ukuthi hayi uyindlela ibandla elibuswa ngayo kayisaqondanga. Ngibonani mina uqinisa kakhulu njalo kupha amathuba kuzanu labanye abangikhokuzana abafana lezimfese kamju, ngoba phela bona bangatshengisa ukuthi bayalwisana njalo nxa ukuthi lize ibandla lingabe yaliqhamuke phakathi angekela uMnumzana Tswangirayo liqhamuka phakathi kutsho ukuthi uZulu lokho akade kukhangelele kungabe sokukhathana kakhulu ukuthi ubuye kwenzakale, ngoba izanu loba ilokuphikisana okukhulu kangako ilokhe ilamandla ukuthi njengoba iye kuhulumende khonokho kwenza ukuthi bekufunakala iMDC eqinileyo njalo esebenzela ndawonye ukuthi ze ithole ukuvusa.
UMnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane. Live Talk namhla sikhangela amazwi kaMongameli Robert Mugabe awethule emhlanganweni awenzela abanye abalwa impi yenkululeko namuhla, esithi uzaqhubeka esembusweni lanxa bebaningi abathi sehlulekile njalo sokumele ehle esihlalweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi kwava abantu phosi abangamakhulu amane engozini yokugenquka kwemikhumbi komkhumbi owawuthwele abantu bemazweni atshiyeneyo aweAfrika besiyadinga amadlelo aluhlaza eEurope ngo-2013. Kulabantu abedlula amatshumi amane abafileyo njalo kulimale abaningi kweleSyria ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiywe emoteni enkulu ngabanakanelwa ukuthi ngabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS. Umhlangano omkhulu webandla lama-Democrats okugcoba unkosikazi Hillary Clinton ukuthi abe nguye omela ibandla leli kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi uyaqhubeka namuhla edolobheni le-Philadelphia, njalo abakhangelelwe ukukhuluma bagoqela umongameli Barack Obama lomsekeli wakhe umnumzana Joe Biden. Abakhulume izolo bencoma unkosikazi Clinton bagoqela umyeni wakhe umnumzana Bill Clinton, yena owake waba ngumongameli weMelika. Umnumzana Clinton labanye bakhuthaze uzulu ukuthi avotele unkosikazi Clinton ngoba engumuntu osetshengise ubukhokheli obuqotho ngemisebenzi yakhe yokulwela amalungelo abantwana, izigoga lozulu nje weMelika. Sixhume isizalwane seZimbabwe esisekela unkosikazi Clinton umnumzana Muzi Ncube, yena ohlala khonapha eMelika.
Unkosikazi uClinton siyamjabulela kakhulu njalo siyamlandela thina lapha eAmerika singama-Democrats. Jabulile kakhulu sibili izolo sibukele iTV lapha sibona iconvention yakhe eFiladelphia lapha ephakamisa sibili amalungelo amakhosikazi njalo ephakamisa njalo namalungelo abantwana abancane, ephakamisa njalo futhi lamalungelo abantu abagogekileyo. So into esizithakazelelayo kakhulu zonke lezi esizibona ukuthi umnumzana Donald Trump on the other hand umRepublican izinto abangazifeziyo lezi into abangazijabuleliyo into abangaziphakamisiyo. Siyamjabulela kakhulu uHillary Clinton ngakwenzayo.
UBill Clinton siyazi wake waba ngumongameli welizwe, ubona lokhu kumphathisa yini unkosikazi Clinton ukuthola usekelo?
Kakhulukazi sibili Mr. Nkomo, ngoba njengoba uchilo lawe ukuthi uMr. Clinton wayengumongameli welizwe lakithi lase America and ngumuntu ole experience kakhulu sibili, njengomuntu owakhethwa kabili 2 terms, samthanda kakhulu ngesikhathi ekhona engupresident. Unemployment rate was less than 5%, unlike yithe Zimbabwe where it's over 90%. Ngumuntu sibili olohlonzi ohloniphekayo uPresident Clinton, and ngendlela akhulume ngayo izolo encoma unkosikazi wakhe khuluma elandisa lokuthi bahlangana njani bese sebancane bese college. How wasikhuluma sibili isitori saze saphutsha lapho esiphutsha khona sibili into akukhulumileyo zonke ngaye, that siyakubona sibili ukuthi ngumama ovele waqalisa ukulwela amalungelo abantu dala khonale besaqalisa kulaw school.
Bakhona yini abangane bakho mhlawumbe abasekela umnumzana Trump abavela eZimbabwe?
Abangani bami angikahlangani loyedwa ongabe ethakazelela umnumzana lo uTrump.
Umnumzana Mzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, sixoxelaye eseVirginia. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo kwele Botswana uthi sokuyisikhathi sokuthi umongameli walelo lizwe umnumzana Ian Khama angenele kudaba lweZimbabwe njengomgcinisihlalo weSADC. Umongameli Robert Mugabe utshela abanye babalwa impi yenkululeko ukuthi uzaqhubeka ebusa lanxa abaningi besithi sokumele ehle esihlalweni. Kuqhamuka ukufuthelana lokudlephana kubandla le-MDCT emhlanganweni we-Standing Committee phezu kodaba lokukhethwa kukamnumzana Chamisa Lomudzuri. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilale.